Today we are discussing sport fines. Good night, Zimbabwe.
Siyabonga Sandra Locris lichona njani emakhaya ikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 11 ngonhlolanja 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emweni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Lakhathi esisebenzi ngabantu laba abacabangayo bazakwemukela. Kodwa ke akungeke sikuthi thina sikufake ukuthi into engenzakala kuwonke amakhampani ukuthi izinto zingami kuhle.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe wethula isinqumo sokuthi akumelanga izisebenzi zengezelelo iholo lonyaka ngoba umumo womnotho elizweni ungamanga kuhle.
Imithetho kumbe amakhothi akhona ukuze abone ukuthi umuntu ophambanisileyo nguphi, ophanjanisileyo nguphi. Kuthi ukuthi khonokho yiyo indlela esiyibonayo ukuthi nxa ezinye lezi zonke zokuxoxa seziphelile, hayi siyasukuma labo thina sibamelele. Sisebenza ndawonye leZimbabwe Lawyers for Human Rights sihambe emthethweni.
AbeZimbabwe Lawyers for Human Rights baphawula uhlelo lokuchasisela uZulu ngesisekelo sombuso esitsha ngendimi ezijiyeneyo.
Idale lePolitbureau lebandla leZANU PF lihlangana ukuze lihlafune indaba ezithile ezigoqela ukuthakazelelwa kwelanga lokuzalwa kukamongameli kanye lohlelo lokuthuthukisa inotho olwezimasethi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutya usethule isinqumo sokuthi akumelanga kukhuphulwe iholo lezisebenzi lonyaka ngenxa yokungami kuhle komnotho welizwe. UMangutya wethule umbiko wakhe ngesimo senotho yelizwe salonyaka lamuhla eHarare ese-2015 Monetary Policy Statement. Uthe umnotho welizwe ulakho ukubhidlika nxa izisebenzi zikahulumende lezamankampani azimele wodwa zingengezelelwa iholo. Uthe kumele amankampani ayihlise intengo yempahla yabo ukuze incintisane laleyo ethengwa kwamanye amazwe elentengo ephansi. Wethule umbiko lo ngesikhathi ilizwe likhangele ukuthi umnotho uzathuthuka ngesilinganiso sokwedlula kancane okuthathu ekhulwini i-3.2% lonyaka. Ingcweti kwezenotho zithi umnotho welizwe kawuthuthuki ngemfanelo ngenxa yohlelo lokwabela uZulu amashezi amankampani emazweni olwe-indigenization, ukuswelakala kwemali yokuvuselela amafekithali lemithetho yelizwe eminingi. Ukuze sihlaziye okwethulwe ngumanguti asixoxe nomnumzana Phesi Mcijo olwela ilungelo lezisebenzi.
Enhlala ngikutsho ukuthi akukhulunyiswane, kungabe ngumcabango womuntu oyedwa. Ngokumcabango womuntu oyedwa vele awukaze wakhe lutho. Akuhlanganwe ama-stakeholders wonke abonisane ngodaba oluyabe lukhona. Ngoba nganga kusikhathaza i-Reserve Bank of Zimbabwe, kusho ukuthi kukhathaza isebenzi, kukhathaza labaqhathi, kukhathaza ilizwe lonke.
Ye, mase sikhangele baba Mcijo, amankampani amaningi ayehluleka ukuthi alungise impahla yokuthengisa. Ngakho-ke kodwa vele lona iholo lingakhuphuleka njani khonapho njengoba kunjalo?
Kungaze kube kuyikuthi into zinzima ngalolu hlobo ezinzima ngazo. Akekho vele baba ongatsho ukuthi izinto zimahambela kahle, ngokuthi abanye izinto zibahambela kahle ngendlela emangalisayo, kodwa-ke basuke bacathe ngokuthi izinto kazihambi kahle, bathathe i-advantage of the situation. So-ke nganga izinto zingahambi kahle, lo mthetho wakithi uyavumela ukuthi kuboniswane, kwenziwe lokhuyana okuthiwa yikuvezelana sobala ukuthi ikhampani kayisebenzi ngendlela efaneleyo. Lakhathi esisebenzi ngabantu laba abacabangayo bazakwemukela. Kodwa ke akungeke sikuthi thina sikufake ukuthi into engenzakala kuwonke amakhampani ukuthi izinto zingami kuhle. Leqiniso ukuthi umuntu nxa ekubhizinesi uhlala kubhizinesi ngenxa yokuthi izinto ziyabe zihamba. akuna umuntu ohlala ku business nga izinto zingahambi kahle. So ke lokho yebo kungachiwo kodwa ke akuvezelwane egcekeni kubonakala iqiniso lakhona. Abantu iqiniso bangalibona ambona ukuthi kulohlupho lapho. Bathe iqiniso engilijoyi ukuthi ngile qiniso ukuthi ama companies enza kahle iwakhala kakhulu. Ukantikela angenzi kahle akakhali. Okuyukuthi ngenxa yokuthi umqashi vele yena okwakufuna ukuprofita kuphela akanandaba lesisebenzi. Nxa urana ibusiness kumele ukhangele ndawo zonke wazi ukuthi abantu labana abamsebenzelayo nabo balezidingo zabo.
Lo umnumzana Phesi Mcijo olwela ilungelo lezisebenzi obekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 ekobulawayo.
Abe Zimbabwe Lawyers for Human Rights namhla bethule ingwalo ezine ezichasisa amalungu izigaba zamalungelo oluntu ezimunyethwe isisekelo sombuso esitsha. Kubika intatheli zindaba yethu uMavis Gama ngomhlangano owenziwe yiZimbabwe Lawyers for Human Rights eChitungwiza lapho ehlangane khona lezakhamizi.
Ophethe uhlangothi lokuqhutshwa kwenhlelo zokufundisa uZulu phezu kwemithetho yelizwe eligqwetha elisebenza lalenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uNkosazana Agnes Mzondo, uthi kuyinto edanisayo ukuba lokhe uZulu engelalwazi phezu kwalesi sisekelo esitsha sombuso. UNkosazana Mzondo uthi bakubone kufanele njengenhlanganiso ukuyahlangana loZulu weChitungwiza ngenjongo yokufundisana phezu kwamalungelo azo akusisekelo sombuso. Ukhuthaza uZulu ukuba asebenzelane lezinye inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu ukuze athole usizo lokusa ingatsha zikahulumende emithethwandaba ngoba kulendleko enkulu. Abangenela umhlangano wenzelwe eUnity L Community Hall bathi bebengazi ukuba balelungelo lokukhalaza edalele Constitutional Court nxa amalungelo abo ethe ephulwa, njalo belawo amandla wokusa inkokheli lengatsha zikahulumende ogoqela umunicipala emithethwandaba. Umnumzana Wilbert Ndiweni ohlala koseke eUnity N uyisiphatha amandla senhlanganiso yezakhamizi eyeChitungwiza Residence Trust. Uthi uNdiweni kunenge akufunde kulo mhlangano phezu kokumunyethwe isisekelo sombuso ngamalungelo kaZulu, lanxa yena ubelalo ulwazi oluyingcosana phezu kwezindaba ezinje. Wathi kunje lukhulu udubo lokuswelakala kwamanzi emzini weChitungwiza, lapho akhuthaza khona izakhamizi ukuba zithathe inyathelo lokudinga indlela zokubuza inkokheli ukuba kuyini okubangela leso simo.
Angithi bonke abantu abalezi khalazo zokuthi amanzi afiki labala ama-problems okuthi bayabhadaliswa amanzi abangatholiyo aba-approache i-Constitutional Court ngama-cases zendaba zamanzi ukwenzela ukuthi khona indaba yabe-addresseke.
UNkosikazi Siphathisiwe Ndebele wasezengeza 5 ungomunye walabo abangenela umhlangano.
Ha, namhla ngithabile kakhulu ngoba sengikwazi ukuthi udubeka lokwasukwenza amanzi ngiyakwanisa ukuqhubeka lamphambili. Ngiyomangala isikhathi sonke lesisesisaba ukuthi ha manje ngakuhamba nyokhalazo zangizwa isikhalazo sami ngubani.
Lanxa yesimithathu iminyaka uNkosikazi Ndebele ehlala kulomuzi wezengeza 5 uthi lokho kungela mahluko kudaba lokutholakala kwamanzi.
Amanzi abuya kanye ntambama, sikha amanzi ntambama kanye, siyavuke ebusuku sisebenzisa imigodi esiyisebenzisayo ukukha amanzi, senze ukugebhisa imigodi yona le esiye sabekelayo ukuthi abantwana bayakwanisa ukuwela njona amayastendi angapha edrobheni emancane.
Umnumzana Joseph Nduna ohlala izengeza 5 emzini weChitungwiza laye ube kulo mhlangano uveza ukuba uphathisekile kakhulu ngawo.
Kungiphathise kakhulu ngoba ngibe ngingakwazi ukuthi mangangananelisi ukuthola amanzi kumbe amagesi kuleli zinhlanganiso engiyamele ngiqondane lazo ukuthi ngibeke isikhalazo sami.
Umqondisi weChitungwiza Residence Trust umnumzana Mavelas Khumalo uthi bakubonile njengenhlanganiso ukuthi ulwazi luyasilela kuZulu phezu kokumunyethwe isisekelo sombuso okubenze basebenzelane labezethelechara ukuqhuba lomhlangano ngenjongo yokuba amagqwetha alenhlanganiso azwisisa ulimi lomthetho axazulule lokuchasisa amalungelo akusisekelo sombuso.
Thina kakhulu siyabacela ukuze basebenzise indlela zonezo manxa ukukhulumelana ukuxoxa sokwehlule. Siyabachasisela kakhulu ukuthi hayi yiyo iwe eyabisisele noma siyakwazi ukuthi imthetho kumbe ama-courts akhona ukuze abone ukuthi umuntu ophambanisileyo nguphi, ophanjanisileyo nguphi.
Abezethele chara bakhuthaza uZulu kuba angafeli ngaphakathi kodwa asebenzelane lenhlanganiso ezizimeleyo ezilwela ilungelo loluntu ukuze aphathiswe ukumisana lohulumende lapho esephula amalungelo okumele awalondoloze. Ngimele Studio 7 ngisechitunguiza ngingumevis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Lele Politburo lebandla lezanu PF lokhu lihlafuna indaba ezithile emhlanganweni walo oqalise lamhla emini yantambama. Loba singenelisanga ukukhuluma lesikhulumi sebandla lezanu PF umnumzana Simon Khayamoyo abazi ngokwenzakala emhlanganweni lobathi idale leli lihlafuna indaba ezigoqela uhlelo lokuthuthukisa umnotho welizwe olwezimaset kanye lokudlelana kweZimbabwe lele China. Njalo likhuluma langodaba lokuthakazelelwa kwelanga lokuzala kwaMongameli Mugabe. Idale leli okunye njalo okukhanya kuhluzwa kuleli dali ukulwisana ebandleni lezanu PF okwenza ukuthi unkosikazi Joyce Mjuru owayengumsekeli kaMongameli welizwe labanye bakhe baxotshwe nyakanye bacatshangelwa ukuthi babefuna ukususa uMugabe esikhundleni. Ukuze sihlaziye udaba lolu Gibbs to Studio 7 ukhulume lomnumzana Petnico Pepe unobhala wezenhlelo zikaZulu ebandla le-MDCT.
Siyakuselebreta khona ukukwehluleka kukamgalo mntu abakukhulumayo kantei njengabantu bezanu ngokwakuqala lokhu. Okwesibili, nxa sikhangela izim asset yona le esikhuluma ngayo, into okuthiwa izim asset vele kayisoze ife yaguqula umnotho weZimbabwe. Kungaki okuyizinto esingakhuluma ngakho ukuthi sake sakwenza njengabantu? Okwakuqala, kakukhumbuza ukuthi ngo-1991 siya ku-93 kule nto kwakuthiwa yi-ISAP. I-ISAP lanamhlanje ungakhangela bonke abantu asebengama-pensioners kathesi abaningi bangikhona lesebafayo abathiye abantwana babuhlungu ngoba i-ISAP yabakhedela imisebenzi kungaphansi kamgabe lokhu. So kamboni ukuthi kulento entsha angayiletha kathesi umgabe efana nabo zim asset yona leyo.
Siyakuzwa sibili baba Pepe ngodaba lolu. Nxa sokubuya okunye njalo kukhanya ngazani kulalokho kuthiwa ngama-Chinese deals, ubona njani nxa bekuhlafuneka ngako?
Uyakwazi ukuthi okuzihluphayo ngento kuthiwa yi-Chinese deal. Kanti vele siqalisa singena kuleli lizwe sisona izinto zisonakala zisibe nje ama-China angikhona engaphi. One. Okwesibili, wonke umuntu weZimbabwe kathi singambuza nje ngento okuthiwa yiChina, akula muntu weZimbabwe othanda into yeChina. Lalabo obafica kumbe ugqoke into eyenziwe eChina, ugqoke i-tennis kumbe isigqoko esivele eChina, wenzela ukuthi ngoba vele kakusela industry eZimbabwe engakhipha okunye okwenziwa eZimbabwe. So ngezindlela idili okuthiwa yidili evela eChina kayisiyo dili. Okwenzakalayo ukuthi phakathi kwabo kobohulumende khonaphana kuyabe kulomunye osethole indlela yokuthi athole imali engena esifameni sakhe, bese kubuya amaChina kuleli lizwe bafike besithi bona bayalungisa, kanti bavele bazethatha umnotho weZimbabwe bawusa eChina. Ngangakuboni mina iChina isingenile ilapha eZimbabwe is now 10 years or more, kodwa kasikaboni into ethengisa sobala ukuthi iChina ilakho ukuthi ingaguqula umnotho wesizwe.
Umnumzana Peniko Pepe ngunobhala jikelele wezenhlelo kubandla le-MDCT obekhuluma loGibbs Dube we-Studio 7. Sixoxe njalo lo mnumzana Morris Ngwenya, umsekeli webandla leZANU-PF ngomhlangano wedale le-Politburo.
Na kwami hayi kuyahlafunwa indaba zenezwe kakhulu nxa sikhangela bebe-birthday kamongameli ezayo kunsukwane ezilandelayo. Sokuhleli nje amaviki angaba iviki eyodwa nje kumbe amabili. Nakho-ke kuyabe kumele ukuthi-ke konke okuqoqwayo kumele kuhlafunwe kubonakale ukuthi uhlelo luhamba njani.
Ye, mase sikhangela kakhulu-ke ngodaba lolu lokudlelana le-China, kuyabe kumele ukuthi umuntu athathe imali yena leyo esingeniswe eZimbabwe vele China ayithenga kubosomabhizinisi be-China. Ngakho-ke sizokuthiwa-ke amabhizinisi lawa akhuphula intengo yempahla. Kwenziwa kwini khona ukuthi abantu begcine befuna ukubambabamba imali ngendlela enjani?
Laphana batholakala abantu abangabe beligova abafuna ukudla kakhulu kumbe lapho ongakhangelelanga khona, kodwa singakhangela ngathi mina yikho oqondileyo kubusiness ukubana wona nganika umuntu ulezinto ozidengisayo ngakuye ukuthi ufuna ukuthenga izinto lezo kuyaze uqondile phela nanxa lawe ungatshelwanga ukuthi kuthenga lapha ngake umuntu ekuncede kodwa wena siya ngasokuyibhizinisi sisiyapromota kumbe sisiyathuthukisa omunye ongasiye nalo muntu okumnikibe okusizileyo ngakho ngokubona kwami ye kuqondile sibili kumele kwenze njalo abantu abakusizileyo bathuthukise lawe kunjalo kuthiwa izandla ziyagezayo
ihlafune njalo udaba lwezimaset kambe aqhubelane uhlelo lolo njengoba kukhanya akukhanye phela ukuthi luyangaphi babangwenye
ulutho luyakhanya sibili singakhangela emgwaqweni lapha kwenzakala izimanga imigwaqa simihle ngakho sikhangelele njalo ukubana imigwaqo iqhubekele phambili enjalo kodwa njalo singakhangelisisa izimaset kwavele kwakhulunywa kwaukubana umqondo lo awusikho ukubana uvusa umnotho namhlanje
lo mnumzana Morris Ngwenya umsekeli wabandla le MDCT njalo eyingcwethi kwezombusazwe ubekhuluma lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare. Hayi laphana kube isigwenxa zomlomo umnumzana Morris Ngwenya usekela ibandla le ZANU PF. Lingakhohlake balaleli kuStudio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela udaba lwemali ehlawuliswa abachayeli ngamapholisa eyama-sport fines.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe siqale ngakwele Russia.
Umongameli Putin wele Russia ubikwa esefikile kwele Egypt kuhambo lwakhe lokwethekelela lelo lizwe okwensuku ezimbili oluhlose ukuzothuthukisa ubudlelwano bamazwe omabili. UPutin uhlangabezwe enkundleni yendizamtshina eCairo International Airport ngomunye wakhe wakwele Egypt umongameli Abdel Fattah al-Sisi.
Siziphethe zivela kwamanye amazwe ngokuya kwele Nigeria. Iqembu labahlamuki besimoslem abedlulisa amalawulo kwele Nigeria abe Boko Haram babikwa behlaseleka kubi kwele Niger la kwele Cameroon kodwa amasotsha kwele Niger abikwa evimbe iqembu leli ukuthatha ijele elisedolobheni leDifa. Udaba lokuhlawuliswa kwabachayeli bezimota imali zokubajezisa nxa bephule umthetho ama-sport fines luqhubeke lusegudwini lamhla uZulu esekela amazwi kamahluli we-High Court uJustice Francis Bere awukuthi amapolisa kala mvumo yokubamba abachayeli ngamandla ukuthi behlawule i-fine. UBere wethule amazwi la ngomvulo evula idale le-High Court. Amazwi akhe akanya ecunule amapolisa wona ethule ombiko izolo exwayisa uZulu ukuthi engaze alalela amazwi kaBere. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi uthi amazwi kaBere la yimbono yakhe nje njalo katsho lutho ngoba engayisiso sinqumo esethulwe emthethwandaba. Amazwi akhe asekelwe isikhulumeli sikahulumende umnumzana Jonathan Moyo. Abantu abaningi basola amapolisa besithi abamba abachayeli bezimota ngamandla ukubhadala amafayindi kuma-roadblocks. Esikhathini esiningi abachayeli kabaphiwa ithuba lokuthi bayephikisa icala ababe beletheswa emthethwandaba ngoba benganikwa amatikiti. Abayalayo ukubhadala le mali babikwa bethathelwa izimota zabo okuyinto esolwa kakhulu ngubere. Igqwetha elilwela amalungelo oluntu umnumzana Arnold Tsunga uthi uvumelana lo bere.
Engikubonayo yikuthi ujudge ebe ukhulume izinto ezisemthethweni. Uma amapholisa ecabangela ukuthi umuntu use phambanise ngendlela amele ahlawule ngayo umuntu nalo abafuna ukumhlawulisa uma evuma ukuthi hayi ngiphambanisile ngifuna ukuhlawula akulandaba eninga kulakula nkinga lapho but umuntu uma besithi uphambanisile sefuna ukumhlawula yena engavumi esithi hayi mina kulanto ngiphambanisile vele sengizinto ezisemthethweni khonapho ngivumelana lo judge ukuthi amapolisa akamelanga ezame ukubamba umuntu ngamandla ukuthi ehlawule yena engafuni ecabanga ukuthi akulanto ephambanisileyo and indlela kade beyisebenzisa amapolisa eyokuthi bebesebezama ukubamba imota izimoto zabantu ukuthi bezigcine ukwenzela ukuthi umuntu ebesesala engasela ngenye indlela ngaphandle kokubhadala khonapho ngibona amapolisa lawo ephambanisa emthethweni ngenxa yokuthi babesesiba ngu-prosecutor bebe ngu-judge and bebesebesiba ngumuntu ohlawulisayo at the same time and ngakhonokho kwenza ukuthi into ethiwa ngesingisi i-fair trial ingaphumi kahle
athi amapolisa konke akwenzayo kusemthethweni njalo athi amazwi kamahluli la katsho lutho ngoba engakhulunywanga emthethwandaba phakathi okungangokuthi kayisiso sinqumo esiphiwe edale uthini ngalokho
kuloku yikuliqiniso okutsho amapolisa ukuthi njengoba kuyikuthi umthetho uma ujudge lo ebekhuluma nje kungasoqala kade ezama ukulihlolisisa ngakho-ke akukhulumile yinto nje phongukhulunywa kungasondaba esemthethwandaba kodwa okukhulunywe ngujaji lo kutshengisela ukuthi bona njengabantu abasemthethwandaba ngabantu asebebona ukuthi izindaba ezilokho zibuya kubo sitshengisela ukuthi abantu babanje ngamandla amapholisa okutshengisela ukuthi bagcine sebebhadaliswa sebehlawuliswa ukubhadala amafayini bona bengafuni kutshengisela ukuthi yinto yamapholisa amele ayikhangelisise ukuthi bezama ukuma ukuthi bengakwenzi
umnumzana Arnold Tsunga ligqwetha elilwela amalungelo oluntu siqoxela esemdare
okwamanje sesilitshaya ezandleni zika Chris Gande we-Studio 7 esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
lingalitshona njani zulukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba lamhlanje kuhlelo lwethu siqhubekela phambili ngehlandla lesibili lengxoxo yethu lonkosazana Ellen Shirie Denga yena ongumqondisi wezokhetho kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube ngiyakwamukela kuhlelo
yebo ngiyabonga
siqhubeka nje sikhangela ukubana ugwalo lwe-voters roll lumi njani
thina as ama-political parties I think isilo mlando omkhulu ukuthi sihlale phansi sibonisise ukuthi into leli singayisebenza njani and mina ngokubona kwami ngoba into leyi affecte umuntu wonke and yikho ngisithi ngokubona kwami ukuthi ama-political parties wonke kumele ihlale phansi sibonisane including i-civil society as well kulabo ma-civic societies anjengabe-electoral resource center and even i-vesn labo ngabanye ukuthi singahlala phansi sibone ukuthi how best can we lobby i-government leyikhona but ngibona ingani yinto enzima kakhulu
siyabona ukubana sekuke kwadlula ukhetho sokulabantwana abaningi kakhulu abadlulisa iminyaka engu-18 okubangela ukuthi bengaba lelungelo lokuyavota kuminjani kubona labo asebeyenelise iminyaka engu-18 njengoba kukhanya kungakhanyi ukuthi kuminjani kobo zekhe le-registrar's office
yiyo into Chris Adeskala engengayikhuluma kuqala laphana ukuthi i-voter registration has been suspended and khathesi kulama by-elections ayenziwayo and lamanye ama-council ama-local government by-elections ade senzakali so kutho ukuthi we've got abantwana abaningi that have just turned 18 abangavotanga meaning ngokuthi we've got hundreds and thousands of abantwana be so of end of which thina masikhangela thina eZimbabweans ukuvota ilungele lakho, and even i-electoral act, even i-constitution yakhuluma ukuthi everyone has the right to vote, but ngenxa yokuthi for some reason ukuthi i-ZAC yona iyesaba ukuthatha amandla abo from ko-register general to register ama-voters, hence abantwana bona labo othi ngabe ilungele labo lokuvota balisebenzisa akwenzakali ngendaba zona lezi ze-ZAC. So ngenye i-problem layo esibonayo ukuthi we are trying as political parties to compare i-ZAC ukuthi i-ZAC is item, i-constitution yakuvumela, i-electoral act yakuvumela, is item ZAC uthatha amandla akho usebenzise, then we have the process iqalise njalo abantu bebe lamalungelo abo okuvota. And then for Chris, kulenye into futhi ade sithi maybe ngingakhuluma ngayo.
Yeah, ungakuqhubekela.
In terms of in terms of election day edlulileyo, besikhala nge-voter registration eyayisenzakala ukuthi i-voter registration loba nje kwaba le that mobile voter registration, but sabona ukuthi kulezinto ezithile eziningi ezenzakalayo and of which thina as political parties, opposition political parties, were not happy about. For instance, uma wawuhamba ema-town, one, in terms of i-publicity yokuthi abantu be-mobile voter registration babe ngaphi ngesikhathi esingabi, that publicity was not effectively done. Akwezinye but wawumangala ukuthi kwezinye indawo like wawubona ukuthi ama-candidates babethatha abantu babo besiyabavotisa, especially endaweni zemakhaya. And enye into owawubona ngapha emathawni, into esayinanzelela emathawni ngapha kuboHarare, Bulawayo, laboGweru, which of which okwazakala ukuthi ama-stronghold awe-opposition, wawubona ama-long queues akule kulo dwende labantu oluningi, and usuzakhangela ukuthi abantu laba babe-rejistisa umbe ngabantu abangu-2 kuphela. But and then usuzahamba maybe endaweni enjengabo-Karoi, usuzathola kula bantu abako-registrar general abangu-5. It was more of a one-stop shop. Ubona ukuthi umuntu uyarejista ukuvota kumbe ongarejistanga lapha uyakwanisa ukuthatha isithupha, kumbe kube lo muntu olokhu uzama-birth certificate, konke kusenzakala njalo. And ama-queues angikhona kwawungela ama-queues amaningi kulo kulama-short queues, kungela abantu abaningi, meaning ukuthi i-process ayihamba masinyane, but deliberately ema-town ngapha kwakulo dwendi. And usuza khanye ukuthi at the end of the day thina i-vote, last voters roll SIPY SIPY of which sayithenga ko-register general was mhlaka 17 June 2018, and that voters roll masasiyikhanyela. And then waba le research eyayenza yithiwa yi-research i-advocacy unit, i-research yona le yakhangela ukuthi ezindaweni eziningi wawubona ukuthi anti kule census liyani yayenziwayo, ubona ukuthi esigabeni enje esinde, for instance you go to a constituency e-Harare South, abantu ama-figures abantu ababalwayo ukuthi babahlala lapha ngesikhathi se-census babebalutshwane as compared to those ababekuvoters roll. Ziningi, kwakule about 17 constituencies ababele problem yona le yokuthi ama-census figures ayemancane compared to abantu be-voters roll. Nezinye izinto okumele ngani siyahlala phansi sibone ukuthi siyazilungisisa njani, ngoba singayekela come 2018 we are going to cry foul again, ngoba izinto lezi ziyabe zingazovekanga.
Hhayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Ngiyabonga balaleli, lilale kuhle, libe leviki elihle. Ngiyabonga.
Lo ke bekungunkosazana Ellen Shiriyelenga, umqondisi wezokhetho kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube, ebeselayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba lilayo.
Ke siyabonga jaha lezansi uChris Gande obesethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba lithiye indlebe njalo ngeviki ezayo ngesikhathi sinye libe lo Chris Gande. Singake hlukane isihlobo esithandekayo, sikhangele ebezihamba phambili lamhlanje.
Usibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank wethula isinqumo sokuthi akumelanga izisebenzi zengezelelwe iholo lonyaka ngoba umumo womnotho elizweni ungamanga kuhle.
AbeZimbabwe Lawyers for Human Rights basungula uhlelo lokuchasisela uZulu isisekelo sombuso esitsha ngendimi ezitshiyeneyo.
Idale le Politburo lebandla lezanu PF lihlangana ukuze lihlafune indaba ezithile ezigoqela ukuthakazelelwa kwelanga lokuzalwa kukamongameli kanye lohlelo lokuthuthukisa inotho olwezimasethi.
Ayihlukane mthokazi olivalelisayo ngintungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.